kwaZulu ubulawayo wethuswe ibuhlaselwa ukanduna nhlanhla yamangwe khayisandiweni kobulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga, lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemaNdebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho-ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko, kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho, kodwa iningi labantu bemaNdebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Esincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu. Ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe, abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ukunyamazana okunje obuvunyelwa khona. Ngangabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibheji likaZulu, inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu, uvumelane loNcube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumendeni alowo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha, kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakala esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebe sebethumela inswelabuyo ukubana ziye mbamba. Siyakusola lokho, asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ngini ulengeta HIV. Sithi ngeta HIV ngoba recently lonto sizakanyuzi alile ukuthi indaba leyani ithengiselwa amaChina ngo-energy umtwenti. Azange siyibiza ne-PFD iba kumsindo, azange siyozifezisa lo muntu. Njalo umthethi njalimira emalangeni uyewakhuluma wathi yena usekela iZanu-PF kwaze kwayiwe ecourt, kwaphuma i-high court order eyalisa umthethi njalimira ukuthi esekele kwezombuzo aze azange siyeze bekhuluma abantu eZanu-PF, azange siwabone behlukumeza ukuthi njalimira. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso ecayisa i-government ukuthi kumele bebe-accountable ukuze kungabili ama-problems lawa esihlangana lawa elizweni, kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi elesibusa ngotwayi asibusa ngabantu abayizinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yeZANU-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entaba zinduna, kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeziso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yezintaba zinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entaba zinduna uqonde esibili. Kodwa lapha mina emburakanta induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abe sicela enguqini le politics esebiza into zama-sanctions lezo ezifana nazo nalezo. Mina bembonakanta induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi nakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe namandla phezu kwentaba yentaba zinduna lesimemezelo sezijeziso zomnotho, kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Twitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele. Njalo intaba zinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo, ethi uma uhulumende engafuni ukwenza okufunwa ngabantu kuhle etheswe izijeziso zomnotho ngokubathathela umhlaba wabo. Wengeze ethi akekho engozini okwamanje. Kusenjalo ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo, amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo, anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akulamuntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.